kuzaba lokudla okuningi kakhulu, ikakhulu yona lesithi fall armyworm, leminye nje imhogo ehambelana lakho. Lokho kubangwa ukuthi ngoba sisuka kumnyaka le drought, into lezi kazanga zathola ichance yokuthi zimemetheke. So zithe lonyaka zisizwa amanzi lezulu lobunengi nje botshani bezilimo wasokumemetheka kakhulu. Kodwa zikhona indlela, ikhona imithi abalimi abangayisebenzisa ukuthi bezame ukuthi bangani bayayivimbela izilimo zabo, kumbe ukuthi nxa isikhona imhogoyi bamelane layo, bangani bayehlisa inani ukuthi ingenze idamage enkulu kakhulu, kumbe ingalimazi izilimo kakhulu. So ngiyaxwayisa-ke ukuthi bekhulumisane labalimisi babo. Ngizwa kuthiwa lo hulumende uyancedisa lapha akwanisa khona, kodwa imithi khona ezitolo nje ezifana labo Farmers Co-op lezinye indawo.
Ubona ubudli lobu busiba lomthelela onganani kusivuno salo nyaka?
Izindima lezi ezihlangelwe emuva yizo ezingani zisengozini kakhulu. Ngoba sakhumbula ukuthi kube lesikhathi sokuthi abalimi bahlanyele masinya, kwaba lokutshisa, izilimo zabo zatsha, baqalisa ukuhlanyela kakutsha. Indima ezihlanyelelwe emuva ezisesezincane yizo esengozini kakhulu, ngoba ubudli lobo sokuthola ichance yokuthi bumemetheke bube buningi. Ngakho-ke ngiyaxwayisa-ke mina ukuthi abalimi bahle bahlome bahlasele, bengabuniki even ithuba lokuthi bande, ngoba endimene ezihlanyelwe emuva ayikho sibona ukuthi kungaba lohlupho. Lezi ndima ezahlanyelwe ekuqaleni izulu liqalisa, hayi, abalimi abaningi batshengisela ukuthi hayi, umumbu usuvuthwa, amabele asevuthwa, into esizahlupha kakhulu kathesi zinyoni kakhulu laba abahlanyele amabele afana labonyawuthi, lamabele isogam. Bona-ke ubudlo obukhulu obuzayo kuwe ukuthi inyoni zizahlupha sibili, amabele lawo ezama ukuthi eqalise ukoma.
Imithi okhulume ngayo yiphi kahle kahle engathengwa ngabalimi?
Okuqala ngumuthi othiwa i-dragon. I-dragon ngumuthi ongamanzi, abantu okumele ukuthi bawuthenge bebese belandela-ke imilayo esemambodleleni akhona. Yiyona indlela uzamela bemekise ngayo, kumbe behlanganise njalo la manzi ukuthi sebespreya. Omunye kuthiwa yi-proof 1.9, lawo-ke ucishe ufanela i-dragon. Imithi engamanzi engasetshenziswa. Kube sokusuba le omunye othiwa i-hurricane. Bese kusiba lomunye lawo ngamanzi othiwa i-blast super. Imithi-ke etholakalayo endaweni eziningi. Siyaxwayisa ukuthi abalimi baye ezitolo ezithengisa inhlanyelo lezinye nje izeluleko zabalimi, bacelele imithi engiyiqambileyo, izabanceda kakhulu.